Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali fukanjani zulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 17 mabasa 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje ibandla leCCC selichayele ihlombe induna umaduna wefilabhusi.
Yazi bagijima bachayiza impembe benzani bafuna ukugwenxa ukuthi ube ngomunye kwezinduna ezigijima lombusazwe.
Umama othiwa nguye owathumela umlayezo wokuthi ufuna ukubulala osanda kugcotshwa ukuba induna yelubhane uGumede uyalandula ukuthi nguye. Kambe kungaba kunguye na? Lalela uzizwele.
So i voice le ngabani ukhangela yona yazi voice ubonani ngabani i voice le ikhuluma lapha sichayile
angazi uthandi umna wami uthandi angazi uthi ukuhamba njani ngoba nguye engilwa la nguye uma ngifakele poison.
Intatheli izindaba zikhalaza kuqula lesadak elizohlola ukuthi umumo ulungele ukhetho na ukuthi azikhululekanga phambilini kokhetho.
Njoba libonile lapha nemhlanganweni ukuthi intatheli eziningi bezikhuluma ngendaba yokwesaba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ibandla leCCC selichayele ihlombe induna umaduna wefilabhusi ngokugcotshwa kwakhe. Umaduna ugcotshwe emkhosini obulomongameli eMasoni Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ngeviki edluleyo. Ngesizwe amazwi esiwathunyelwe umsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Umthwakazi jikelele leZimbabwe jikelele sihlanganisa umzilikazi amajobana lomambo amakhosi emvelo amakhosi eZimbabwe sithi amhlophe athenke dabula mahobo mafu umzukulu kaJim umntane inkosi umzukulu kamzikazi titamhlophe njengoba sicwetshiwe uba ngamanye amakhosi eZimbabwe awendulo usapho lukamzikazi isizukulwana sikamzikazi sithi bayethe dabula mahubo konjani kamafu abantu bonke bathi kulapho ezanikethela khona. Siyabonga kakhulu thina simelelwe ngu-Advocate Chamisa lebandla labantu Citizen Coalition for Change sithi inkosi kayikubusise ikugcine njengabo Solomoni abaphiwa ingqondo ezibanzi sithi busa labantu inkosi ngabantu njalo amandla avele ebantwini. Sithanda ukuncweba indlebe ukuthi inkosi ubabamkhulu ozala wena umafu unkonjeni uhlutshwe kakhulu ngamabhunu wahlutshwa kakhulu ngabantu abazuza uzibuse abebandla lezanu PF. Sithi ke wena njengojaha osakhulayo inkosi legazeli elisagijima umzimba unanzelele ukuthi laba bantu bangakungenisi ezombuso ngoba wena uyinkosi yomdabu inkosi kalo kamzilikazi. Yazi bagijima bachayiza impembe benzani bafuna ukugwenxa ukuthi ube ngomunye kwezinduna ezigijima lombusazwe. Hachibo inkosi yabantu inkosi yohlanga yikho ke izizwe zonke lezi zizakhothamela wena sithi bayede dabula mahubo konjeni umzukulu wesilo umzukulu kaJim ijaha linsiza labo ugodlwayo kubantu bani ungani ungabusa kuhlukane lezi labanye ababusa belandela ezama political parties wena ngumdaba siyabonga ungani uNkulunkulu ngakulondoloza uzukhulu khokhobe ubuse isandla esibunene esibuswe nguThixo siyabonga sithi bayethe
umnumzana Felix Magalela Sibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla lesi-CCC. Umama othiwa nguye owathumela umlayezo wokuthi ufuna ukubulala osanda kugcotshwa kuba induna yelubhane uGumede uyalandula ukuthi nguye uQobo. Ngeviki edluleyo uZulu usele bambe owaphansi ngemva kwamazwi la ahlasimulisa igazi awethulwa ngumama lo ekhuluma locathangelwa ukuthi inyanga esithi ufuna ukubulala uGumede ngemithi. Ngesizwe amazwi la
Umeluleko umtaka Gumede lo wamzala phandle onguye othathele uSandras ubuduna uhlala edorobheni nguye ngimtsho ukuthi cupha wena khona ngapho inhlabathi amaveri emota khona ngapho ubusuhlanganisa le mthandazo yokuthi abantu ayenziwe ukudenta inyanga le isiyaphela vele ngase esefile ngoba usengikhathazile malume umfana lo sengikhathazile sibikathe siyanisela xoloshe ngakho zamele iplani mtaka mama zamele iplani kubonga kwami lawo esungithu zamele iplani mo umeluleke umntane different kaGumede lo modelo anto katesi uthathele uSandras ubuduna segcotshiwe le mota sehamba ngemoto soyikonsithi ngemota sokurayithi ke manje umchayini accident.
Lawo yiwo amazwi awethuse abaningi awethulwe intatheli zindaba yestudio 7 uEzra Jesus Banda uvakatshele omunye umama olobuhlobo lenduna uGumede obecatshangelwa ngabaningi ukuthi nguye owethula amazwi la kodwa yena uyalandula kesizwe ukuthi yena ucabangela ukuthi ngubani owethula la mazwi.
So ivoice le ngikabani xa ukhangele yona yazi ivoice ubonani ngabani ivoice le ikhuluma lapha sichayile
angazi uThandi umna wami uThandi angazi uthi ukuhamba njani ngoba nguye engimba laye nguye uma ngivakela ipoison
umna wakho
so lakhathi
umna wakho ubone ngani ukulisana
ayi vele ngathi vele long story lo mna wami ngoba kwake kwathi kwakungama kwakungu 90s esithi kwangkhona wayekhuluma labo makhelwane esithi kwangkhona mina ngithethe indlu kaAntwana so indlu leyi ngikhohle ukuthi ngiyami aso yami ngithi labo bayifuna ngoba yindlu yabo Antwana indlu kaAntwana so
yeah true chale ivoice le
khathesi nyamangala ke sokuthiwa yimi engikhuluma lawo mavoice yimi engikhuluma le nyanga le ephendulileyo mina angazi
ifoni yakho ingaphi ifoni yakho la ile WhatsApp ulomuntu uyawukhulumela ngendaba zale nduna efakiweyo
hayi mina okwami ukuphela ngikhuluma labantu abamangaze kuthi ngikhulume ngayo
kutsho ukuthi ivoice le abathi singiyakho uniyaconfirm ukuthi ngiwumna wakho Thandi nxa uyizwa kodwa kumele umuzwa nto umna wakho ungayizwa ukuthi ivoice yakho
ukuthi umuntu anje uyazitshintsha umuntu uyazitshintsha
ukuzwe njani ivoice le ungawukhangelela njengomuntu omdala uyizwa njani ivoice le ukuthi into enjani njengomuntu omdala ukuthi ungakuzokuthiwa nansi ivoice ethi omnye umuntu abulawe
ngithwele nzima kakhulu ngoba izinto esengizikhethelelwa sezinzima kimi sisempilweni yami sezinzima ngoba iy'nkulumo zibuya ngapha zibuye ngapha empilweni yami ngoba khathesi kule ndaba yendlu yona le
esikuyo le
umfana lowo yebo ukuthetha ubuduna angila ndaba la kodwa sehamba efuna indlu uthi ufuna
indlu yonale
uthi ufuna iplas
indlu wayitshilwa ubabakhe
uthi ufuna iplas eplazini ngahamba ngitshelwa ngomunye ukuthi kangigijime ngiye ngaelupane ngiyetshintsha iplus libize mina ngoba wayesesende imeseji ukuthi ufuna
ukuplazilikabani
ngelikagumeka
lapho uhlala khona sefuna ukuthathela
yeselifuna akuhlali muntu ngilepho
ukukhumbuza abantu umenyezwa uthesifa kuthiya wena ungunkosikazi wakhe
yebo
akulomunye unkosikazi wesibili ade khona
mina ngondlwe ngu-anti wami uMandebele engondla uMandebele ngangimncane ngakhulela kuye kwakungela umntwana owayehlala laye umntwana owayehlala laye wayehlala lo mtaka bhuti wendodakhe okabhenja udala ehlala lo Razaro umtaka umzukulu umtaka dadwa kukagumete wahlala lo Oziya uOziya wahamba nje ngesikhathi sempi
uzizwele lawe mlaleli sizazama ukukhuluma lo dade wabo okuthiwa nguThandi othiwa nguye ongaba wethule amazwi la sizalethulela esizakuthola
asambeni madoda siyovota
asambeni madoda siyovota sivotele inkulu
asambeni madoda
siyovota sikhalaze kucula lesadak ukuthi azikhululekanga phambilini kokhetho intathele izindaba zibe lomhlangano lequla leli ngemva kokuba lihlangane labezombusazwe umkhokheli webandla le-CCC umnomzana Nelson Chamisa yena uhlangane lequla leli ngolwesihlanu walitshela ukuthi umumo awulungelanga ukhetho olukhululekileyo ngoba kukuningi okungakalungiswa okufana lokwethulela uZulu uluhlu lwabavoti i-voters roll lokunye okuningi asikuzweni kuntathela izindaba yethu umlondolozi Ndlovu esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Iqula leli likhokelwa ngumahluleli uTitjeme Dlamini owakweleSwaziland. Ekhuluma lentathela izindaba yeHarare, uDlamini okhokhela iqula leSADAG Advisory Council uthi bangaxoxisana lamabandla ezombusazwe lenhlanganiso ezishiyeneyo ngezokhetho.
Lebe sikutelekela lapha kubitwa ngesilumbi ukuthi pre-election assessment mission, usho ukuthi kutohlola ukuthi kulolu khetho lesiyakilo ingabe lelive lilungele ukuthi liqhubeke libambe lolu khetho.
Ugcizelele sithi ukuza kwabo kuleli kuzancedisa ukuba bezwe ukuba imithetho eselizweni iyahambelana na le mithetho esetshenziswa ngabeSADAG,
so that ekugcineni kwakhona sitoba ne-region bonse awu kubusika kwayo kude emisindleni lingala kuyafunyeka lawo.
AbeSADAG laba babuzisise ngokukhangelelwe ngabaphathi bezindaba. Enye intathela izindaba esebenza izimele uGracious Sibanda utshelele umhlangano ukuba intathela izindaba eZimbabwe kazikhululekanga ngesikhathi sokhetho.
Njoba libonile lapha emhlanganweni ukuthi intathela eziningi bezikhuluma ngendaba yokwesaba ukulanda imhlangano yepolitiki ngoba kusuka kube nzima ukuthi mawuyintatheli uzivele.
Lokho kugcizelelwe zintathela izindaba eziningi ezingene umhlangano lo. Umnumzana Mabutho Moyo okubandla leZANU-PF uthi
abantu beZimbabwe bayabona ukuthi uhulumende weZANU-PF uhulumende ofisa ukuthi bethuthuke emhlabathini lowo abawulwela kanzima asebe ubambe ngezabo izandla, so hayi asethuki.
Okubandla liphikisayo umnumzana Felix Mafalaye uthi
kodwa sibona amanye amajournalist eZBC leState Media sebe sima kuma primaries eZANU-PF, lokho kutshengisa ukuthi they are unprofessional, abame lokho kwenza ukuthi abantu babahloniphe.
Umnumzana Desire Chuma ingcwethi kwezombusazwe ezimele uthi kulutshwane okungenziwa inhlanganiso yeSADAG ukuguqula indlela ukhetho olwenziwa ngayo kwele Zimbabwe.
ISADAG kade yayenza ama-elections lawa, ibuyezwa monitor ama-elections lapha eZimbabwe, but akulayo inguquko eyayingenzakala. Of course they've engaged the media and they are going to engage other stakeholders, but they've been doing that for quite a long time.
Iqula leli elikhokhelwa uDlamini lamalunga agoqela unkosikazi noThemba Chubuyeja, umnumzana Makabole Mafiri osebenzela iSADAG lomnumzana Elijah Munyuki ukuthi lingaceda ukuzwa imibono yabantu libe selisipha iqula leSADAG Organ on Defence and Politics, yona eza kutsho ukuba bazabe bekhona kuqhutshwa ukhetho olukhulu lonyaka eZimbabwe. Ngimele iThuthu 7 News eHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi njengoba ilizwe lisenelisa iminyaka engamachumi amane nantathu lizibusa kusasa, kumele zonke izizalwane zibe kwazi ukuthi ilizwe ngelethu sonke. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ibandla leZANU-PF seliqalile ukupha izimoda amalunga ebandla wonke anqoba kukhetho olwedluleyo lokudinga abazalimela kukhetho oluzenziwa kunyanga ezilandelayo. Kulezigaba ezingamakhulu amabili 210 elizweni. Okwamanje selithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, Studio 7, ngiyalibingelela lonke kuStudio 7 okhulumayo uMkhumalo eBotswana. Ngithanda ukuthakisa abantu bakithi bemathebheleleni ukuthi benanzelele le into ebuya lebandla le-CCC yokufuna ukuvotela abantu bengazakali. Bantu bakithi esiNdebeleni, asivoteleni abantu bakithi esiNdebeleni. Singeke sikhethele ubani iphathi ukuthi ajoyine yiphi iphathi. Yoyo iphathi yona i-right akulanda, but asivoteleni abantu bakithi ezabelweni zakithi, umuntu esimaziyo. Ya sekeleni ukurojwa siphonge ukuvotela abantu esingabaziyo ezabelweni zethu. Lokubuye kube nzima ukuthi sibatshele izikhalazo zethu, into esikhala ngazo. Asivoteleni abantu bakithi, bantu bezindebeleni, ake livule ingqondo umane emacandeni. Votelani abantu bakithi endaweni zakithi. Lina linjalo ze liyevoteli emashonaleni, yindawo yakhona le. Ake livuse ingqondo badala.
Bonani studio nabalandeli babo, ngizulise igama nguJoseph. Ngikhuluma ngilapha phecheya, ngikhuluma ngendaba indaba le eGold Mafia kumele investigate. Angiboni into ethole investigatewa la. Into emele yenzakala ukuthi uMnangagwa kuphela kumele step down uthathe uvice president ayainvestigate engaphandle, ngoba igama lakhe liqanjila. U-auxiliary liphakathi, ulowo mprofethi wamanga lo uthiwa ngu-ambassador oprofitha amaqanda or amatamatisi esizini abotshwe naye. Wonke amadoda afakiwe orushaya labo bangikhona abavotwe, ngoba baveze ngoba imali le ma ungalungisa ifakeke ezibhedlela imigwaqo ilizwe leyani ngaqonda libe lihle kakhulu. Nemisebenzi ziyele labantu basebenzi, labantu bayelakha ezibhedlela iningi le mali. Ungathola ukuthi ama-akhawunti abo khona lo kodubhayi kuphi kuphi bamasimamiliyoni, uzothiwa umuntu lamamiliyoni oyithiwa ngehebhedi bangikhona la beloko berobha abantu besithi bona bangabafundisi, bekwazi ukuthi ayikho nale nto yobufundisi abayenzayo. Into ebenzayo ubuqili kuphela, berobha abantu impilo zabo bebatshontshela. Hhayi phela baboshwe kungela kula kuinvestigetwa. Ukuinvestigetwa phela iqedile i-Aljazeera yainvestigetha ngabo. Yikho kona okwenza kubona yikho kwenzaka into kudala kusenzakala futhi kunenge lingakwaziyo.
Linjani, ngiyabingelela kwa-Studio 7. Ngokokuqala igama lami ngu-Dorothy Sibanda. Ngokokuqala manje ukuthi ngikhulume nami ngithi kuphawula kwa-Studio 7, kodwa ngibuhlungu kakhulu kwa-Studio 7 uma ngibona le nto eyenziwa ngu-president uMnangagwa. Hayi, asiyo kahle. uMnangagwa ngibona nisesihambela phambili isiko lakithi. Ngibona ngani iStudio 7 uMnangagwa bengadingeki entweni zakwaMthwakazi. Hayi kabi, kodwa sehamba kakhulu, sevusa sefuna ukuvusa neziphofu amehlo, ukuvula amehlo. Hayi lokho nje nongaboni nje mela kubone ukuthi hayi aseyiyona, aseyikho kahle. Ngoba thina siyazi ukuthi izinduna ngesiko lakithi. So mase ziyogcotshwa uMnangagwa, liyabona ukuthi ngamanzi ne-oyili into ezingahambisani. Hayi, esiphakameni sicela masiphakame singabantu besiNdebeleni, masingayivumeli into ezifana nalezi zenzeke esiNdebeleni. Ngiyabonga kodwa ndabukile ngento eyenziwa ngu-president wethu. Kumele ahambe yebona, yeba siyali, kodwa makangangeneli ezinye izinto, makazihloniphe into ezisiNdebeleni. ngiyabonga.
Studio 7 linjani? Studio 7. Labasakazi ke Studio 7. Mina indaba yenza ngiyixhasa lapha ngitsho ngiyokuthi lo sisi lapho okhulumayo lapho ethi yena usisi lo ethi abantu bemashoneni usazobafaka elobani, basazobafaka kwelobani. Lo sisi mele sikhumbule ukuthi phela kwakukhona abantu asebehlala ngapha esiNdebeleni ngapha kwede kwesuka emashonini, angabe lishona lo muntu lo, abe lishona. Kakho umuntu ngaleso sikhathi lokho esathanda amashona indlela yenza khona. Phela kahle kahle elizwe leZimbabwe lidividiwe, abantu abananzeleli. Abantu bakithi abadala sinanzelele ukuthi iZimbabwe vele yona ngokwayo iqunyiwe. So umthokazi uma isithi iyaqhuma ilizwe iright ngoba vele ibonile ukuthi liqunyiwe straight. Ayikho into eyenzakala emaNdebeleni. Iharali ungakhayela iharali, ugoqo iharali ukuthi unjani, kodwa emaNdebeleni ngitsho kufile konke okungayokuthi ukuthi umnango wakho usapota one side. So ma umthoka isithi fuquma iyekele niqumilizwe, and then ma isithi njalo abantu abaningi bona bazoyisapota kakhulu, bona bazoyisapota kakhulu, bazoyilandela ngoba i-TCCL ayila msebenzi ngoba la ngemashoneni still vele lapho kuzoba njalo, kubonakale kubonakabi. So still vele kuzoba njalo vele khona, yaze ivotele i-TCCL kodwa vele kuzoba njalo kuphela, akuzozoyitshintshe lutho la uzodonsela esayidini yakhe. Lokho lifu uphakamisa abanye abantu lisehlule ukuziphakamisa.
Thokazi omdleli vuka njani, njani lonke basakazi okhuluma ngumasenga. Hayi ningakhohlwa ukuyavota abantu bakithi, asamenisevota sizama ulungisela izwi lakithi. Into zokukhuluma abantu becabana sasebenzi manje. Okwesibili kulo mama lowo bekhala nge-Helen Suzman ukuthi ayibuyanga kuye, kathi ufunani kahle kahle yini acabanga ukuthi ubezayenza yena, ubehlalele ningadinganga yena amaloya oright wahamba wamela abantu makuwukuthi uboya lokho okwenziwa yilawo abantu kuroma. Kahlahle yena yini alayo kahlahle angasiza ngabantu. Azi ukuthi kungcono ukuthula kulowo phongu ukuthi ubungumana nje phambi kwabantu, uzamoshela abantu njengento enzila msebenzi. Akula umuntu akalantsho ivisenti yokubhadala iloya encemela abantu, kodwa uyaphongubele umana abantu bakithi. Akazi ukuthi linjani vele.
Nginelele enkundleni, ningabe linjani lonke basakazi? Themba lapho elikhona liphilile. Basakazi, uma ungabheka nje kusuka lokhe kwafonywa iZano ngo-1963, iZano kahle kahle ayinayo imbali enhle, njalo iZano yona vele ukuphatha kumbe ukubusa kumbe ukukhokhela ayikuphiwanga. UNkulunkulu kazange abanikeze laba bantu ukuphatha abantu kumbe ukukhokhela abantu. Bavele kahle kahle uma babhekile yonke into yabo abayenzayo ngiyokusebenzela ezikhwameni zabo, betshela abantu amanga. Ube subheka yena lowo onguPresident ngesikhathi samanje ukuthi irekhodi lakhe alikho lihle laye. Ngaleyo ndlela abantu bakithi, iZano ingeke isenzele lutho. No izasebenzela ogawule abayibo abaseduze leZano abangabathengisi, bethengisa abantu besizwe sasemathebheleleni, betshela abantu amanga, betshela abantu ukuthi iZano silungisile imigwaqo, siyenze yonke into. Ivili leli liphelileyo ngibe ngisekhaya, ma usuke eBedbridge lapho siyafika kobo-West Nixon lapha kuyayangisa impela. Angazi ukuthi iZano ikhuluma ngayiphi development, ngoba i-development abakhuluma ngayo ngiyasezindlini zabo, hayi eyesizwe. Kube sekusithi lina bantu be-CCC nazelelani, ngiboni ngathi lani likhampena lilele, alikwazi ukuthi abantu elikhampe eliphikisana labo ngabantu abanjani. Nazelelani ngoba lizachawa 10-0 khona laphana ngobutsotsi beZano.
Amazwi enu lina balaleli bethu, elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, kulabasakhulayo abane abadutshulwe bafa izolo egigini lokuthakazelela ilanga lokuzalwa komunye wabo edolobheni le-Dadeville esigabeni se-Alabama. Kusiyafika izolo ebusuku, amapholisa abelokhu engakazisi isizathu esibangele ukudutshulwa kwabantu lokhu lebizo lomuntu owenze lesi sihluku. Kolunye udaba lwezemelika abanye belokhe besithi umongameli Joe Biden kumele engancindisi kukhetho oluzayo kodwa adedele omunye osakhulayo ngoba yena usegugile. Kodwa abanye bathi umbuso kaBiden uhamba kuhle sibili. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ye ungakhangela foreign policy kaBiden ingathi uyuhlanganisile umhlaba ngoba ungakhangela uqathanise phakathi kokubusa kwakhe uBiden ekhangele kwezangaphandle kwelizwe usuhlanganisa lokubusa kukaTrump ekhangele ezangaphandle kwelizwe kuyizinto ezimbili ezijiyeneyo. Ungakhumbula uTrump waba umuntu waquma izinto ezinengi, waquma lokhu, walahla lokhu, wathethisa lapha, wathini lapha. Umhlaba wawusungathi awusuphambene kawusakwazi ukuthi kathi manje onguye osekhokhela ngubani emhlabeni ngoba i-America ngithi zenza ipolisi elikhulu lo mhlaba. So ke lapha ungakhangela uBiden wabuyisela konke lokho okwakuqunywe nguTrump lokhu. Ungakhangela kathesi impi le eye-Ukraine le-Russia. Iyakhokhela i-America khonaphana iloke ikhokhela ibambi netho ihlanganise amazwe. Ngibona ngathi ngakukubi kangako ngoba khathesi nje umsekeli kamongameli uKamala Harris ubehambile ekhona ngale Africa. Lathi kasi asithiwa ngaphandle kakhulu i-Africa ku-foreign policy lapha. Mbona ngathi akukubi kangako ngeza ke ngibone sengathi umhlaba uyaxokozela ngenxa yokuthi uBiden uyehluleka ukuthi abuse umhlaba. Uyamukelwa kuhle angabe ngumuntu lwana oninwayo ungathi asomuntu ophethe kuhle izinto zakhe. Yiko lokho engikubonayo nge-foreign policy yombuso kaBiden lapha e-America ngalesi sikhathi.
Umnumzana Raphael Mthombeni ngocubungula ezombusazwe.
Hello? Hey, the church office yini? Yiti kuse church office yini? Akuna problem, befuna ukubuza ukuthi ningaba le charge ya F1 lomntomo omncane yini? Kathe church office le church yani? Oh, sorry my sister, let's see your charge on my phone. Okay, fine. Charge. Captain Charge Office is the church. 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 Okay.
Ngakugqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla le-CCC selitshayele ihlombe induna uMaduna weFilaphusi. Umama othiwa nguye owathumela umlayezo wokuthi ufuna ukubulala osanda kugcotshwa ukuba induna yelubhane uGumede uyalandula ukuthi nguye. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. Olivalelisayo nguChris Gandela.